Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7. NgoLwesithathu mhlaka 22 kuNcwabakazi 2023, ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukuvota kuqalile elizweni lamhlanje ekuseni kukhetho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa avotele edolobheni leKwekwe. Omunye ancintisana laye kulolu khetho webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, yena uvotele ekuWatsana eHarare. Ewange West Constituency eMathabeleni North, abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwanamhlanje kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo ku-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukuvota kuqalile eZimbabwe lamhla ekuseni, kodwa kulembiko yenkinga eziningi kwezinye indawo lapho okuphuze ukuqala abantu bengatholi amabizo abo lapho bekumele bevote. Endaweni eziningi zokuvotela abantu baphuzile ukuqala ukuvota ngesizathu sokuthi ikhomishini yeZEC layo iphuzile ukuhambisa amaphepha okuvotela amakhansila ubulayo wonke la kwezinye indawo zelizwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo zelizwe, kube lokufuthelana okuqhamuke eChabalala Preschool ku-Ward 13 okwenze ukuvota kuqale emini ngo-2:30. Ilunga le-Central Committee ebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, usola iZEC ngalokhu kufuthelana.
Lari njengebandla sidedekele kakhulu ngokubhanxa okwenziwe iZEC ukuphuza ukubisa amaphepha especially lawo awe-local authority. Ngibhodile indawo eziningi, okuhle ukuthi kwezindawo sokuqalisile, kodwa kuleli indawo laki lapha kuwa 13 akukaqalisile, akafika amaphepha nasemagwebhela kufuthi bebengakaqalisi, but kwezindawo konkulumani ngale asefikile sebeqalisile ukuvota abantu.
Isakhamuzi sakobulawayo ku-Ward 13 unkosikazi Judith Shanyenzi uthi ibizo lakhe kalitholanga kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizovota lapha but ngihambe ngacheck ibizo lami emasuku, wathi ngokuthi ngivote emasuku, ngihambe ngacheck ibizo lami ngalisola. So ngibuye lapha ngathi sengihambe lasendlobi lapho ngalisola, so kuthi ngibuye lapha ngizolikhangela ngizala lapha engihlala khona.
Iningi elikhulume le-Studio 7 lithi amapholisa abaphethe kuhle kobulawayo bekungela dlakela. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police umnumzana Paul Nyathi ukhuluma ngokuphuza kokuqala kokhetho endaweni eziningi zelizwe.
Nenzela kulama-logistical challenges. Sithi kulama-police station ngokuthiwa kavulanga ngo-7. Kathesi abezeki basiphendise bona ukuthi they are working towards addressing ama-logistical challenges lawa. So cela uZulu ukuthi alalele, uZulu ananze ukuthula, njalo asikazifuni ukuthi abantu bahambe kuma-police stations besiyobuthana. Sizalinikeza indlu eminingi ngokuhamba kwesikhathi.
AbeZEC bathi bakhangelele ukuba kuza kuba le ndawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,370 elizweni lonke. Bazise njalo ukuthi bebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa, 7.1 million. AbeZEC bakhuphe njalo umbiko othi kulandela ukuba lamacala amaningi edalela emthethwandaba kugcine kuphazamisa ukusebenza kwabo lokudindwa lokuhanjiswa kwamaphepha endaweni zonke zokuvotela elizweni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikusedabeni lokuvota asizilapha emsakazweni sesileni tathela izindaba ebisebenzela kobulawayo uEzra Chisa Sibanda ukuthi sizwe ukuthi kuqhubeke njani khona ngale. Siyakwamukela ukuhlela.
Ngibonga sithandekile, kunjani emelika namhlanje?
Hayi, siyaphila lapha so umhlaba wonke lalapha emelika babheke ngelibomvu khona ngapho ukuthi kwenzakalani. Ye, ungasitshela ukuthi kathe sesikhuluma nje ungaphi njalo kuhambe njani?
Ngobulawayo kathe sesisuka ke lapha eLarch City Hall. Into eyenzakele namhlanje abantu bavuke ngamantatakusa besiyavota, njalo ubonile sithe ngabo 5 ekuseni sathola abantu sebevele bemile ke sokuzindwendwe bemile kubo City Hall, kubo Evelyn, kubo Carmel, kubo Hillside, ungene emalokitshini abantu bemile belinde ukuvota. Wachaya ke 7 o'clock watholakala ukuthi hayi abezeki bathi angeke sivule. Sase sikhuluma lo kuthiwa presiding officers ezindawana basebesitshela ukuthi balinde amaphepha abo laba abantu ababangama councillors. Akamongameli amaphepha bekhona lawo laba e-House of Assembly esithi ama-parliamentarians bekhona. Amaphepha lawo kuthiwa ama-ballot papers abengekho lawana ke okuthiwa ngabantu okuthiwa ngama councillors. Ikakhulu ku ward 1 kobulawayo ke iBulawayo Central ayizange ivule amaphepha afike ngo 12:30 emini baqalisa uvota ngo 1:15 kobulawayo ku ward 1. Kwenzakala njalo ngale ke Cottle Park lapha de kuncintisa kakhulu ke u Professor Mthuli la eka bavulanga amaphepha akhona ukuthi kuvule ukuthi uqalise ukuvotwa kuvotwe ngo 2:00 emini. Sithethe sibuza ke bezek basebesitshela ukuthi kule 12 hours amahola alithumi lambili azafakwa nxa kuvulwe ngo 2 emini kuzavalwa ngo 2 ekuseni. Kutsho ubana ke Cottle Park namhlanje khona ama polling station azavala ngo 2 ekuseni, kobulawayo Central azavala ke ngo 1, kukwadika enkulumane la azavala ngo 1. Kutsho lakathesi ngivela khona mphuma ka Evelyn High School lokho kuvuliwe bathembisa labo ukuthi kuzovalwa ngo 1 ekuseni. Sizwile ke Victoria Falls ngale kuhambe kuhle bekulokuthula kodwa ke ngasewange ibandla le MDCT balalela amalunga abo lawo ngama election agent la ukuthi angene ngoba bengelazi incwadi zokungena othwa accreditation ukuthi bavunyelwe bongena ke ema polling station bakhangele esithi kumonitor ke ukhetho ukuthi kuvotwa njani. Ngakho balisiyo bayenziwa ngokuthi ay accreditation ekwanda baqalisile abantu kahle sithandekile ekuseni bavotile
uxolo ngingakubamba khona pho umlomo singaqhubeki kobulawayo usuke uke waxoxisana laba kundwendwe lezi wababuza ukuthi bathini ngokuthi kuyangezelelwa amahola la ichumi lambili kungabe kuzabaphatha kuhle yini abanye nxa kuntambama lapho amagetsi akhona abanye ababuyela ezindlini ke sokumnyama
khonapha ke nje evelini esikolo sinedolobheni basebenzisa ukuthiwa ngamakhandlela amagetsi akhona lawana kangakhanyi kakhulu eholi yangkhona. Bembuza ke lamapholisa ukuthi kambe ngabe kukudleni ukuthi kunje kodwa hayi kuyabonakala abantu abaningi sithandekile bakhalele bathi kabasaphenduki kababuyi bakhathele ngoba babuye ekuseni. Ungakhona ukuthi abantu abaningi babethatha ke lokuthiwa ngamaphilisi babefuna ukudla ngakho abahambile abaningi bathi abaphenduki emalokitshini bathi bayesaka otsotsi. Ngixoxela abaningi bathi bona vele nxa sokutshayela lesi sikhathi sebebuyele emakhaya ngoba uhambe busuku bazabanjwa inkunzi ngotsotsi. Kukanti kuzakhanya ukuthi abantu abaningi ngasoze bavote ngendaba zokuthi kwamaphepha lapho zile kubuya lanxa kuyabe lokho kuvuliwe kodwa abantu abaningi abakho. Ngikhuluma nje lapha-ke eLarch City Hall sokunabantu abalutshwala sokuphuma ukuthi 1-1-1 Evelyn Chiwula abantu abangu-7 kuchukuchi kuyakhombisa ukubana ke abantu asoze babuye.
Yebo ke okokugcina ngamafichane ungasitshela ukuthi ezinye ingxaki bezikhona iziphi baphendukisiwe yini abaningi lapho bese kuvotwa khona ngenxa yemininingwane engenelanga.
Yeye iminingwane eminingi abaningi amabizo babo kwabatholi bebebhoda ngama polling station bawashwela kukanti abaningi bagcina bebuyela abanye bangkhona abantu bavota ngo 2018 okakathesa amagama abo ebengekho hayi babuyelile abaningi abanye bebesiyathola kwezindawo usixoxe lawo elobhengula west igama lakho lithole khona ngale nxa uyazi ubulawayo eTownsend High School kodwa kule gama lakhe khona.
Yeah, hayi kuyezwakala. Siyabonga kakhulu ke lapho besixoxa le ntathu izindaba yeStudio 7 we-Ezra Chisa Sibanda ekobulawayo. Lokhe sikudaba lokuvota esigabeni seWange West Constituency eMathabeleni North. Abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwalamhlanje bathi kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo kuvoters roll. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabo ngumnumzana Julius Mangena obefuze avote kuward 11.
Ngiyathola uKings ibizo lamandito. Then ngangacheck efonini. Efonini wabentshele kwenye indawo ibizo lamandlitholanga.
Umnumzana Dabona Ndlovu laye ubhudule waze wabeka phansi kusukela kusempondo zankomo laze layatshona.
Ibizo nxa ulikhangela efonini reflektha uChamabondo B and then ward 5. Ngidinge Chamabondo Primary School esiyisikolo sakuqala. Ngayodinga kwesesi-2 ngahamba kwesinye futhi esesi-3 ngase ngihamba eVobi. Ngasembuya lapha eKings ngasengisiya eGlo.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Nkosinathi Jiyane unobhala jikelele webandla lezano PF eWange.
Uzathola ukuthi umuntu lapha devotela khona kustation A kasekho mhlawumbe ibizwa ke lithola kustation B. Second kulabanye totally mhlawumbe amabizo ababangatholanga which is ama-recases. Kodwa ukuswelakala kwamabizo kwenza abantu abanye begcine bekhalaza.
Okhankasela ukumela iWange West edalele ephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Vusumuzi Moyo uthi abezekhi baluma ulimi kuncazelo le.
Kuluma kanje kuward 9 kuthiwa kulabantu abangu-45 abakudlile. So ngithe ngikhulumisana labo kwathiwa abanye bangkhona ngaba-deceased, abanye bangkhona ngaba-register after the cut off date e-proclamation. Abanye njalo bathi-ke ngabahengele ngenxa yokuthi they are now appearing emawadini abo-2.
Wazancintisa lo Moyo emele ibandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini uthi phezu kwalokhu emaphandleni ama-polling agents ebandla lakhe alelwe ukungena ngesizathu sokwehluleka ukuyabhalisa elupane. Imizamo yokuxhumana lokhokhela ikomishini yezwekhu umnumzana Uthlwile Silayigwana yehlule ngoba engabambi umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ukuze sizwe okwenzakale eKwekwe lapho uMongameli Emerson Mnangagwa avotele khona. Silentathela izindaba yeStudio 7 ebikhona le umlondolozi Ndlovu. Siyakwamukela ecingweni Mlondolozi.
Siyabonga kakhulu, ngibonge nabalaleli.
Yebo ke, ungasichazela ukuthi kwenzakaleni ke eKwekwe kuyinokubonile.
Ye, namhlanje eKwekwe sibe sise-Prickap Farm lapho esibone uMongameli Emerson Mnangagwa evota eqeda ukuvota ukhulumele indaba lezindaba watsho ukuba hayi ulethemba ukuba uzanqoba kukhetho sithi kumele ukhetho luqhubeke lokuthula njalo sithi yena usebone ukuthula ngemva kokhetho ngesikhathi kuvotwa sithi njalo kufuze kube lokuthula ngesikhathi abantu sebeqede ukuvota sibone ephekezelwa unkosikazi wakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kade emphekezela khona ngale ngase Prickap Farm. Kodwa sisuka lapho sisuke sangena kuma polling stations akade seKwekwe sihambe thina saya eTruckers Inn ku polling station opposite ekhangelane nendawo ayithi Truckers Inn eKwekwe laphana nxa usemgwaqweni oya eHarare usanda kuphuma eKwekwe kule polling station ekwaphana egcekeni nje abayibiza ngokuthi iVimis Mine open space igcekelele yena sithola ukuthi bekulabantu akade bevota kodwa kulapho sithola ukuthi abantu abaningi bekuxokozela ngoba abantu bebesithi bona bavele endaweni ezingafika ukuba ntathu bezama ukudinga ukuthi bavotele ngaphi njalo bayenga. Sikhulume labantu abaningi abagoqela umnumzana Tina Shengube, yenakade sithi ube sekambe wasuka usuke eAmazeni evela dinga indawo yokuvotela waya eMbizo etshela ubana ibizo lakhe kaliko wazi wagcina eSevenice ukubana athole indawo yokuvotela. Kodwa abanye sikhulume labo besithi hayi konke kuhamba kuhle, kodwa sithole ubana bekulabanye njalo abalele ukuvota ngencazelo yokuba bebuya belama photocopies loba singathi izithupha zabo ezingayisizo kanye abaziphiwayo esingathi ngama photocopies, abanye njalo bebuya belama driver license besaziswa ukuvota. Sasuka lapho saya endaweni yase Amazon lapho esikhulume khona lo meli weKwekwe Central njalo oncintisa ukuba ngumeli weKwekwe Central uNkosikazi Judith Jobaiwa. Yena usitshele ukubana kulobunzima obukhulu wasinikeza abanye abantu abehluleke ukuvota ngenxa yokubana amabizo abo bebengakatholi kuma polling station betshela ukubana belelale, esithi yena lokhu kakukho emthethweni. Sasuka lapho saya eMbizo lapho esikhulume khona lo mnumzana Coban Matsebanyika, yena ofuna ukuba ngummeli owembizo, yena owazise ukuba abantu bebesethuselwa ngabantu bogatsha abazalela ngokuthiwa yifas, wathi njalo izeki yehluleka ukwenza umsebenzi. Kodwa senelise ukuthola amazwi loba umbiko osuka kumnumzana uTroy Lesligwana, yena ongu-chief elections officer loba singathi umholi obona ngezokhetho kwinhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission, ositshele ukuba konke kuhamba kuhle. Esithi lapho kungamanga kuhle kufuze ukuthi laba abangazwisisanga kuhle kumbe laba abangazwisani lezeki batsho batshela ama-presiding officers ubunzima abahlangana lapho. Sisuke lapho sangena eseguthu sangena eKhaduma lapho esithola ukubana abantu abaningi bebesela amabizo abo besela indawo zabo zokuvotela. Yikho okunye njalo akade sikubona.
Yebo ke ngatsho ke kwezinye izigaba zelizwe bebekhonana ngokuthi bekuphuza ukuvulwa akuvulwanga ngo-7 njengoba bekuthiwo. Kuyini elikubonileyo khona ngapha? Njalo ama-ballot papers abekhona yini?
Ye, ngikhuluma kanje ngisendaweni ye-Wesley, e-Wesley Primary School, lapho engisanda ukufika khona. Ngizama ukubona ukuthi kumi njani. Abantu lokho bemile bakundwendwe, amaphepha ake abuya kwathiwa kushota akutholakali asephelile, kulamaphepha angu-300 ukuphela abuyile abantu bavota aze aphele. Ngasuka lapho ngisanda kufika eHarare sengivele eQwekwe, ngike ngayafika njalo e-Warren Park D, lapho endaweni e-Warren Park D esikole se-Warren Park for primary school, lapho engithole khona abantu sebezondile besidla ubhedu besithi bavuke ekuseni emadabuka kusa befuna ukuvota kodwa bebengakayenelisi ukuvota la kuze kwefika isikhathi engathi mina kubo 5 PM ntambama ngoba ama-ballot papers abelokhu engakavuki. Lokhu kukhanya kusendaweni eziningi okugoqela e-Warren Park 1 lapho abantu abangakavoti khona. Ekwatana njalo abantu bake bavota kodwa amaphepha abikwa esephelile. Imbiko esanda kuyithola esithanda kuyithola nje kumzizo esanda kuphela. So okwenzakalayo ukuthi eHarare kukhanya ngani indawo eziningi abantu balokho besamile ngoba amaphepha ayabuya kodwa afike angapheli, kodwa izeki ayikazisiki ukubana ithini. Kodwa ngikhuluma kunje vele emhlanganweni lapho umnumzana nozomjamisa owebandla le-TCCC okhulume nentathe lezindaba efisha ukubana abaningi abebandla lakhe kabangavunyelwa ukuba bavote, njalo esithi yena ukhetho lolu lulakho ukuba lungabi lokukhululeka ngoba abebandla lakhe abavunyelwa ukuvota ngenxa yokuthi amaphepha akakafiki endaweni eziningi eziseHarare. Kodwa kulama esingathi thina abahlola ukhetho ama-observers asebebhoda ababhodabhoda ngeke ngabona imoto yabo nje khathesi bebhodabhoda bephekezelwa ngamapholisi ukuthi bebone isimo, abe-European Union labe-SADC ukuthi bebone isimo ukuthi simi njani eHarare. Ngikhuluma nje lokho kuzindwendwe abantu amanye ama-polling stations avule ngo-4 PM amanye avule ngo-1 emini amanye bakhathisa abantu lokho besamile nje bemelele ukuvota.
Yebo ke siyabonga kakhulu ukubonisisa kwakho okujulileyo ngokwenzakale eNkabazwe. Lapho ke besile ntathela izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu obehlola lolu khetho eNkabazwe. Asizweni ke okwenzakale eHarare ngokhetho.
Izizalwane zeZimbabwe ziqale ukuba endwendweni emadabukakusa ngehola lesihlanu sezimelele ukuvota. Umongameli Emmerson Mnangagwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi athoba mine mbili 80 uncintisa labalichumi edinga ukuthola njalo lesi sikhundla. Yena ke uvotele edolobheni langakibo eleKwekwe okungumango othatha amahola amathathu ukuchayela umuntu esuka eHarare.
If I think I'm not going to take it, then I'll be foolish.
Oncintisana loMnangagwa owebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, yena uvotele emzini wekuwadzana eHarare. Ubekhala ngokuphuza kokuvulwa kwendawo zokuvotela, kodwa esithi uzanqoba kulolu khetho.
There is going to be peace in this country. Zimbabwe has been remembered. There is going to be peace in Zimbabwe, prosperity in Zimbabwe, and Zimbabwe will never be the same again. Citizens have won, citizens are winning. We are going to have a new government.
Lumsakazo kawusenelisanga ukukhulumisana labezeki khona eKwazana 2 Primary School lapho uChamisa avotele khona. Kuthi owemfakose High School ongathandanga ukuthatshwa amazwi utshele lumsakazo ukuba okubambelele umsebenzi wokuvotisa kuludaba lokuphuza ukulethwa kwamaphepha wokuvotela amakansila. Bebekhonona abavukele emadabukakusa ukuyavota emfakose High 1 abagoqela unkosikazi Sibonisiwe Banda.
Ngizizwe ukuthi isikhathi esakhulunywayo ngabe basebeqalisile 7 o'clock ezweni. Ukwenza ukuthi sonke sikwanise ukusevila ngalamhla sonke sisevu. Ngoba abanye kumethi baye emsebenzini. Kulabanye mbabonileyo abathe bacelile kubhosi wabo ukuthi balokhu unayine mele atshaye sebenjani sebese emsebenzini. Bavukele ekuseni ngama-6. Lokhu beselayinini akukavulwa kwaqalisa umsebenzi.
Unkosikazi Dorothy Mpunzi obelinde ukuvota laye uveze ukukhathazeka ngokuphuza uqala umsebenzi wokuvotisa.
Engagcina khona ukuvota baphangisa ukuvula savota azange sibone problem. Namhla siyamangala ukuthi kuze kubenje kufika isikhathi lesesinile. Abanye bacelile emsebenzini uyafika xothi omunye uzathiya engavoti ngokuthi angaxothi emsebenzini asoze ahamba ayetshela ukuthi nangaphuza ukuvota ayikho mphuza emsebenzini. Sasicela ukuthi basincede basitshele ukuthi uhamba.
Kodwa umsekeli kamgcinisihlalo wezek ukhomishina Rodney Simukayikiwa uthi abenhlanganiso yakhe bayaxolisa kakhulu ngokwenzakale kwezinye indawo lapho uZulu aphuze khona ukuqala uvota. Lokhu kuphume embikweni abawethule emini bathe wonke umuntu uzakwenelisa ukuvota nxa u7 engachaya esendwendweni, kuthi lapho okuphuze khona ukuqala ukuvota kuzakwengezelelwa amanye amahola abantu benelise bonke ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC singathi uxolo lapho sizweni ke ukuthi kuhambe njani eGwanda sentathele izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Obengukansila kaWard 6 uMnumzana Ponalo Maphala lomkakhe ngabanye balabo abehluleka ukuvota lanxa bebebhalisele ukuvota.
Isimanga nje sifika ngadinga ibizo ndawo zonke ngathola ibizo lami lingekho. Konke sasihamba lonkosikazi ngokungela lutho vele. Sagijima safika konke endaweni kade sicabangela ukuthi engxenyeni ngabe lilahleke lafika khona konjanje le Red Cross leli tsheni ngabhoda ngaze ngafika as far as ephakama zama ukukhangela up to uze kufike khathesi hayi ibizo ngikhanya alikho.
UMnumzana Leonard Ncube ngomunye walabo ababhodise endaweni zokuvota bedinga lapho kulamabizo abo.
Ngiqale eJounda Hall ngiswela ngaye eJounda Primary ngaliswela ngaye eJounda Crash ngaliswela athethe ngisekhona hayi. Lokhu ngihlukumezekayo ngoba yati yokugcina but mina ngesikhathi ngiligcina ukulichecka ngefoni libe lisithi Jounda Hall yikho lapho emvotela khona.
Sihlangane njalo lo Mnumzana Big Boy Maphosa ongomunye walabo abakade bezimisele ukuvota kodwa laye uthi ibizo lakhe ngalikho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Nje eJounda Park ngahamba tende wonke ngapha langangaku-ALOB ngasuka ngaya eschool eJounda lapha ngafika ngachecka futhi ngaliswele yikho sesembuya ngapha eGwandayo. Kodwa lokho mina kuyimpoti ade ngifuna ukuthi ngize ndithole lapha elikhona ngivote lapha elikhona khona lolo wangaphi lapho ngalithola khona ngiyafika ngivote. Sazimisele ukubhoda sibile ukuthi
abaphatheke ukhetho ababalisa ugogo Agnes Ndlovu oleminyaka yokuzala elikhulu lambili 102 ogcine eGwanda Old People's Home ude ufuna uhulumende ozamnakekela.
Sewuzivotela ukuthi sithole ukudlala kuhle baba lokuthi nxa sinje sikhulile sithole ukugcinakala kuhle. Mina nginje kangila mntwana ngithole ukuthi ngigcinakale ngithole ukudla ngithole ukugqoka. Ukuvota kuhle kuba yabo uvotela uhulumende wakho ukuthi sibe lo hulumende oqondile ozakuphatha kuhle.
Lanxa ukhetho luqhutshwe kungeladlakela abamabandla aphikisayo bebekhala ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF abakade bebhala phansi amabizo alabo abavotileyo. Kulembiko njalo eveza ukuthi abanye abantu abavotele Gwanda bathole ngamabhasi besuke emaPisa kanye leKhezi ukuze bazovotela ibandla leZANU-PF eBedbridge laseNsiza. Ukhetho luqhutshwe ngokuthula ngaphandle kwamatafula abefakwe ngabalandeli bezanu-PF ayiyo adale ukufuthelana. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC mnumzana Prince Tobeko Sibanda uthi indawo eziningi zokuvotela zivulwe ngesikhathi eBhinga njalo benelisile ukuxotsha abefazi ababethe gwaqa entubeni zokuvotela. Asizweni omunye ovotele enkayi lo votele emkhithika bechasisi.
Ngiphumelele enkayi sawuthi emihenjela.
Uvotile yini? Kodwa bekhona ama ballot papers.
Yebo, akhona ama ballot papers. Mina ngisinde ekuseni ngesifi, ngathathela abantu ekhesini, kwavula ngo-7, la yinako ukuthi azange kube nenkinga, abantu bazivotela kuthi baphuma bahamba, balathesi ningangazi ukuthi ande steshi, bele ngikhona abantu ande steshi, akuba nkinga, ithi ivotela kukuthi kukhululekile. Kuyegaba singakhuluma ngazo, bafune ukuthi kukhule
ngizizwa lami nguThembeni Khenkala ngihlale e-Country Club ngivotele emkhithika primary school. Asikavoti yikho kuqala nje ukuthi kube ne-line call ama-ballot papers afike ngakhesi ngaka-2. So abantu yikho beqala nje kulayini.
Manje wena ukhatshana onganani njalo ubona ingane uzavota?
Ukuvota ngizavota but leta kodwa ngizwela lawo ababekufika beqelile emsebenzini ukuthi le bona bazakwanisa ukuphenduka ngiqelile emsebenzini kanye bezovusa futhi.
Silokhu sikudaba lokukhetho kulomuntu obesendwendweni lokuvota uqaleke wabhubha eWarren Park namhla ngemva kokuhlala isikhathi eside kudwendwe lolu emelele ukuvota. Isehlakalo lesi sibikwa senzakale eWarren Park High School. Inkundla yezimlive ithi umuntu lo uthwalelwe esibhedlela lapho abhubhele khona esanda kufika. Okuningi ngalokho asikuzweni kudaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 asethulela lona ixoxe lomfundisi uSen Sibanda oweChristian Alliance.
Izeki siyananzelela ukuthi indlela ababambe ngalo ukhetho ngalesi sikhathi ukuphuza ukuletha amaphepha lokunye singathi yikho osokugcina kusenzakala njengesehlakalo lesesenzakale eHarare bekungadingakali ukuthi umama lo azalahlekelwe impilo yakhe. Ngakho thina silusizi kakhulu njalo sikhalela imuli yakhe.
Ukobulawayo lapho elihlola khona ukhetho ukuhamba njani? Bayaphangisa ama ballot papers abuye ngesikhathi abantu baqala ukuvota ngesikhathi yini?
Kwezinye indawo ye abekhona, kodwa indawo eziningi baphuza. Ngikhuluma kanje ngisenketha lapho abaqalise khona ngama-1 bekulokhu kungavotwa abantu lokhu bemile bemelela amaphepha. Kutheke esebuyile kunje kathesi imdwendwe lokhu ikhona iminingi, lokhu sibhoda sikhangela kule mdwendwe eminingi abantu lokhu bemile bemelela ukuvota lokungena ukuthi bavote. Ngathi nje okukhuthazayo, siyabona abatsha, siyabona omama, siyabona obaba bamile ngokuthula bemelela ukuthi bekwanise labo ukuvota.
Endaweni eziningi mfundisi sibona ukuthi laba abasekela izanu abazibiza ngokuthi fazi bagcwele kuma polling stations bafaka amakhempu, bafaka amadesk, bebhala abantu abayabe bevota okuyinto engekho emthethweni. Kuyakhanya yini kobulawayo kuyenzakana?
Sike sazuza ke imbiko yona leyo njalo ngiyakholwa ukuba bona bezekhi lamapholisa bakwanisa ukuba bakwanisa ukuthi bayibambe leyo ndaba, babona ukuthi bangakwenza njani. Ngenxa yokuthi silokhu sikhuthaza wonke umuntu ukuthi asilandeleni imithetho ebekiweyo eyiyo esiqondisa ukuthi ukhetho kumele lubanjwe njani, singayenzini izinto emaceleni ezingagcina ziletha ubudlwangudlwangu.
Lo mfundisi uSen Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance obexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esikhangela kwenzakale elizweni lonke ngalolu suku lokuvota. Olivalelisayo Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.